Ngombono wami mbona ngani impi kumbe ngithi ukungenela kweRussia eUkraine sokungene kwenye phase entsha kakhulu ngoba ungabona usiya empini ugaina iterritory and then usiyiluza leyo territory kusuka kube nzima ukuthi uyiregaine futhi njalo le morale yamasotsha akho ayiseyiwo. Angiboni ukuthi Russia izaqhubeka izama ukuthatha ama-territory lawa akhulunywayo kumbe ukuthi ngesilungu kulalokho kuthiwa boots on the ground. Angiboni bebuyela kulawa ma-territory asethethwe. Ngibona ngombono wami sebezozama ukuthi bebombela kweli khatshana. Ngibona ngikho i-strategy asebezayisebenzisa. Kodwa kuyatshengisela ukuthi impi le ivele yona ayisekho popular kangako khona eRussia. Khonoku ukuthi Russia ibiluza ama-territory umabutho e-Ukraine angaqinanga kakhulu asupportwa kwesi sikhathi langabantu nje abavolontiya avela kwamanye amazwe. Kuyakhanya ukuthi hayi ele-Russia liyehluleka kulokhu ade lizama ukukwenza. So ngombono wami hhayi kangiboni bezama ukuphenduka bethatha ama-territory la sebaluzile kumbe bezama ukuphusha kwezinye indawo ukuthi bethole ama-territory. Ngibona ngani ingxenye iphase yempi leyo kumbe i-invasion leyo siyatshintsha sezazama ukuthi bebomba kweli khatshana.
Ubona ngani abantu bakwele Russia bengagcina bemhlamukela yini umongameli wabo uPutin ngenxa yendaba le?
Impi leyi ayisekho popular even lakho eRussia. I think abantu abaningi be-Russia sebebona ukuthi kwaba liphutha ukuthi uPutin ayengena kwele Ukraine ngoba kwi-expose kakhulu amandla kumbe ngithi amandla angekhoyo kwele Russia. So I think isikhathi nxa sibheka ukhanya sebebaningi abantu e-Russia asebephuma bekhuluma bekhonona ngokungenzi kuhle webutho e-Ukraine njalo abaningi sebedawutha khona ukuthi alivele kuyini wawuvele kulandwa khona e-Ukraine. So umbono wami mbona ngani bakhona abantu asebeza qala ukuthi be-turn against uPutin ngoba ukhanya hhayi impi yakhona isithathe isikhathi eside. Bona babecanta kwaba yinto yabengena bephume eqede masinyane kodwa mbona ngani hhayi siyimpi leyane engasekho engasakhwabithwa ngabantu baseRussia. So hhayi ngombono wami mbona ngani sabona anto abaningi bephuma bekhonona njalo be-turn against uPutin.